Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo bebika ukuba okwenza bakhetha. Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo bebika ukuba okwenza bakhetha izikolo ezingakhokhelwa nguhulumende ikuba eminyakeni edluleyo ababalisi bezikolo zikahulumende bahleli bekhalale umsebenzi. Lokhu kugcina kuncindezela abafundi ilungelo labo lokuthola imfundo ngokugcweleyo. Unkosikazi noMagugu Mpofu, omunye wabazali, uthi uhulumende bekumele aqale akhulumisane labazali.
Siyananzela ukuthi eZimbabwe kusebenza ama-currency amaningi, kodwa bekukuhle ukuthi kuqale kukhulunyiswane lathi, ngoba asoma-private school kuphela asibhadalisa nge-US, nama-government school sokufanana. Phambilini besisehlulwa ngama-7,000 RTGs, ama-30 US sizakwanisa nala abawafunayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi abantwana babayanga abasoze befunde ngokuswelakala kwemali.
Akube ngumlando kahulumeni. Phona nguhulumende usethengisa imfundo. Amanye ama-private schools abiza azaye biza $4,210 US, kuthiwe ngeyomntwana weboarding. Izisebenzi zikahulumende, i-US dollar eziyinikwayo layo eyi-allowance yi-$220 US. Kuchoni kithi khonoko? Kutsho ukuthi imfundo isingeyalabana balemali. Kuqalisa phansi ngapha e-primary sizabe silabantwana abaningi, sisiyafika ku-grade 7 sebebalutshwane. Nxa imfundo isiyi-$4,210, isinkwa sizaba yimalini?
UMnumzana Stevenson Dlamini, ohlaziya ezomnotho njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, uthi akumelanga ukuthi abantu bebanjwe ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika, ikakhulu ezikolo zikahulumende.
Lokhu akulimazi umnotho welizwe, akula esingathi economic impact e-direct on ilizwe lethu leZimbabwe, ngaphandle kokuthi kudala ukubandlulula phakathi kwabanothileyo nabangatholiyo, abangelanzuzo ethe xaxa.
Unkosikazi Nelisiwe Mathuthu, umzali, uthi uhulumende alubana ungezelela iholo labantu ukuze wonke umuntu enelise ukufundisa abantwana.
Siyadana njengabazali ukuthi uhulumende avumele into enje ukuthi sibhadale ngamayosi. Ngaphathina izisebenzi zakhe sikaholi loni yosi, sizoyenelisa njani ulibhadala leyosi alifunayo? Ngabe kumbe asikhuphulela iholo phela bekuzoba ngcono, and asazi lokuthi sizoyenelisa yini.
Imizamo yokukhuluma loMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa ngenyanga kaNhlangula, uMnumzana Thawungana Ndoro wayechaze ukuba izikolo sezivunyelwe ukuthi imbadalo zazo zibhadalwe ngedola leMelika. Wengeza ngokuthi abazali balakho ukubhadala ngemali yakuleli, kodwa kusetshenziswa isilinganiso sebhanga elikhulu esifakiweyo esalolo suku. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.